Ama reforms akathekile, ama reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzela ukuthi iZANU PF yabifuna yona ukuthi izenze ichila moya, izenze uNompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichila moya iphindi ibe nguFelix Tankawarima ibe ngureferee esikhathi sinye. iZANU PF yakudathela ukuthi ikhethe lokho ifunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi uNompembe kanobhutshuzwayo. Bese sinanzelela futhi ukuthi oyabo qathekile khona phana imkhetho electoral reform eza kainani le residence lokuthi abantu abavota esigabeni ngobani. Ngoba sananzelela ukuthi iZANU PF kathe sithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu beGokwe bethatha eGokwe befakwa eCountry Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho eCountry Park. Bona ukuthi imithetho le vele ayisiyo umthetho wokuthi nxa sisiya kwamanye amazwe umbeni sesifaka umthetho o-United Nations okhetho umbeni weSADC. Bona ukuthi okwenziwa iZANU PF vele into esolwayo.
UThamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU PF seyakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote, ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe nalabo abahamba bebeyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote. Ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho namapholisa ababe thunywe yi-government emsebenzini, ibo bodwa bavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, zananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, banje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kubulawayo, abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU PF. Yibo kodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota, yibo abantu ababebanjela ubhulo.